Khuluma ekuvulweni kwedale lephalamende labantwana, i-Children's Parliament, ngelanga lokunanza lokuqakathekisa abasakhulayo base-Africa, ele-International Day of the African Child, umongameli Emmerson Mnangagwa uchayele ihlombe uhulumende wakhe, esithi uqhubekela phambili eqinisa umsebenzi wokuthuthukisa imfundo yaseZimbabwe, ukube ngelohlonzi nxa iqathaniswa lakwamanye amazwe. Omunye wabakade bekhona emkhosini wanamhlanje, ummeli wemakhokhoba idale lephalamende yabantwana, uPardon Phiri, uthi izifundo zamacomputers kaziqakathekiswa kangako ezikolo.
Engabe ngifisa ukuthi kutshintshwe ukuthi nginanzelela ukuthi amacomputers ngawanegeta ezikolweni.
Umeli wempopho maphelandaba mabuthweni edale lephalamende yabantwana njalo efunda empophoma high school kobulawayo uZipho Dube uthi kuyasilela okokusebenzisa loba befuna ukufunda ngendlela zakulezi insuku.
Kona amathatha nxa umntwana oyinkazana edlula bayambiza yena engakhangela eceleni ngoba uyabe esiya esikolo bese beqala ukumthuka then umntwana wakhona abesehlukumezeka. Okwesibili futhi sihlangana lokuthi yibo abaletha ama-drug esikolo. Empophoma high school sekudume ngama-drug ahlukumeza abantwana and ama-drug zona lawo angena ngeduraholo esikolo.
Wengeze njalo uZipho wathi kulendubo eziningi ezihlangana labafundi besikolweni sakhe. Ubuye njalo ubheka kweMoyo, umele weBulawayo East edale lephalamende yabantwana, njalo engumsekeli kamphathi Ntambo obona ngezobudlelwane lamanye amazwe, wathi bayafeyila amakhala abantwana ngoba zilutshwane izinto zokusebenzisa.
Ngiyinandileyo baluhlupho kubafundi indaba ye-ICT. Ministry of Education ibise udaba olutsha lokufunda abaluzikhali. Kanti lento ifuna ukubana isebenze ndawonye nemitshina namakhompyutha bayasho already. Ezo zinto bezingakakhiwa abafundi ubana besebenzise njalo ke ibangela ukuthi i-passivate yabo iyele.
Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba Kuyemoyo, uthi uphambana leqiniso umongameli lapho athi uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ukunceda izifundi uhlangothi olwe-ICT.
Kulusizi ukuthi umuntu njengo-president siwazifundisa ukuthi sonke isikhathi akhulume amanga. Abantwana kathesi nxa sibathembisa amakhompyutha siyabe sesitsho ukuthi iZimbabwe yonke iyafinyeleleka nge-intanethi. Pho indawo enkulu yeZimbabwe ayila intanethi, amakhompyutha lawo azasebenza ngayo. Okukhona kakhulu ubaba katshele abantwana uthi ngizaliphathela izwithi, uthi nanzi izwithi engiliphathele zona.
Ezinye indaba eziphakanyiswe ngabameli babantwana edale lephalamende labo zigoqela ukuthathwa kwezidakamizwa, amalungelo abantwana abaphila labakhubazekileyo kanye lokuhlukumezwa kwezifundi ngababalisi. Ukuphawulwa okusemthethweni kwephalamende yabantwana kwenziwe phansi kwendikimba yokunanza amalungelo ezifundi, ikakhulu kulezi insuku okusetshenziswa imitshina yakulezi insuku yebulenjini e-internet ethi The Rights of the Child in the Digital Environment. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.